Dube.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 kuTulikazi 2024 ngoKeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Simele Sizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ebubi owayefundisa abantwana wakuthiwa kazilutho ngolimi lwesiNdebele usebiselwe esikhundleni sakhe umongameli Emmerson Mnangagwa.
Umbuzo uba yikuthi kade abantu uma begada indiza icala linga, kodwa akusiyonto entsha, yinto abayenza even langama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe.
Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu abane eHarare namhla ngemva kokugada indizamtshina besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Aluka yindawo uhlelo lokuvumela izizalwane zeZimbabwe lezeBotswana ukuba zisebenzise izithupha uma zingena emazweni la. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Simele Sizwe Sibanda owazama ukuxotshisa umbalisi ongazi ukhuluma isiNdebele ofundisa kuzinga le-Early Child Development eMathoreni North usexolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osembisele esikhundleni sakhe somsekeli womphathintambo wogatsha lwezemfundo. USibanda wayefuna kuxotshwe unkosikazi Winnet Maratse eKlonmore Primary School eBobi esithi wayengakwazi lokuthi kuyini uqedu. Incwadi elotshwe ngophethe iofisi kaMnangagwa umnumzana Martin Rushwaya iveza ukuba uSibanda waxolisa kakhulu wathi kaphinde ekhulume ngodaba lolu lokunye. Ngasenelisanga ukuxhumana loSibanda ukuba akhulume ngodaba lolu. Uxotshwa kwakhe kuhulumende wacaphula abantu abaningi eMadebeleland abakhala ngokuthi abantwana abafundiswa ngabantu abangazi isiNdebele. Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu abane eHarare namhla ngemva kokugada indizamtshina besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Inhlanganiso yamagqwetha elwela amalungelo oluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abane laba ababalisa unkosazana Namatayi Kwekweza, umnumzana Robson Chere wenhlanganiso yababalisi yemabhadleni yamalgamated rural teachers union of Zimbabwe, ukansila kaward 5 eHarare umnumzana Samuel Gwezi lo mnumzana Vusumuzi Moyo bathethwe ngamapholisa njalo akwaziwa ukuthi bangaphi lokuthi betheswa cala bani. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyati utshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngokubotshwa kwabantu laba. Ukubotshwa kwabani laba kuza ngesikhathi uhulumende ebopha abamabandla aphikisayo labosoda umbuso weZANU-PF ngoba esithi baqoqa ukutshengisela ngodlakela ngesikhathi somhlangano weSADC uzaqutshelwa eHarare ngenyanga ezayo. Amalunga e-CCC angamajumi phose ayisitshiyangalombili akoqela umnumzana Jameson Timber asedlulise inyanga evalelwe ngemva kokubotshwa ngesizathu esifanayo. Kodwa alilandula leli cala uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqoqela umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Phuzwayo.
Kuyamangalisa ngoba umbuzo uba yikuthi kade abantu uma begada indiza icala linga, kodwa akusiyonto entsha, yinto abayenza even langama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe abantu babebabopha nje mahlayana. So singathi ingwe kayikatshintshi amabala.
Uhulumende uthi ababotshwayo laba ngabantu abazama ukuphehla udlakela. Ungathini ngalokho?
Ngibona ngazathi nje ngohulumende ohlala esethuka ukuphehla odlakela elizweni, ilizwe leli abantu abaphehla odlakela ngabangafuni ukulandela iconstitution asebesithi sivote kumnyaka ophelileyo akula service delivery improvileyo, sebekhuluma ngokuthi u-Emerson ngo-2030 aqhubeke busa. Abantu kanti uma besiyefollow sibaphehla njani odlakela? So ngibona ngazathi ngohulumende nje osesethuzwa la isithunzi sakhe ngokwehluleka ukubusa kuhle abantu, ngoba kangiboni ukuthi umoda behleze esozibere begade indiza besiyefolosi icala asebelenzile yiliphi? Njalo kwathi uma abantu bezaphehla udlakela ubabopha behamba kumbe nibabopha sebesenza lelo dlakela, ngoba kathesi kakulanto ebonisayo ukuthi bebephehla lolo dlakela ngaphandle kokuthi imagination yakho uhulumende nje kuphela.
Yebo, uyathi ukuthi uhulumende lapha wesaba nje umnyama ongelampisi uhlukuluza abantu kungelabufakazi. Kodwa kungenzeka yini ukuthi njengokutsho kwakhe bebe bekhona mhlawumbe abalutshwana abangaba beqoqa lolo dlakela?
Uhlupho yikuthi uhulumende lowo ubaba yena lowo osesihlalweni ifu ukhumbula befuqa umgabe kulezithembiso azinikeza abantu, wathi uzahlonipha ilungelo loluntu, wathi abantu bazaba lelungelo lokuthi betshengiselele lapho bengasuthiseki ngoba kulilungelo labo elisesisekelweni. So kambona ukuthi uma abantu belezinsolo befuna ukuthi begxoxisane layo uhulumende wabo kulokubi okuyabe sokwenzakele ngalokho, kodwa nanko kasikaboni anything, kodwa sibona nje abantu behlokolozwa kuthi hayi nampa abantu ufuna ukutoyitoya okulilungelo labo esisekelweni selizwe ukuthi lapha abantu besizwa befuna ukuthi bexoxisane lo hulumende ngokutoyitoya kufuze bekwenze as long as beyazisa amapholisa, as long as bengasoze bedilize impahla, okuyikuthi so far kakukho okubonisa ukuthi abantu bafuna ukwenza khonoko. So ngibona ngazathi even abantu befuna ukuthi bedemonstrate akulanto embi ngoba isisekelo siyabanika lawo malungelo. And lo baba lo osesihlalweni ngo-2017 wangena ngedemo anti wathi ngoba i-expression yabantu wathi the voice of the people is the voice of God.
Umnumzana Mbusi ophuzwayo ngokhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu bexoxa lontungameli Komo we-Studio 7 ekoBulawayo. Kolunye udaba, amapolisa namhla abophe umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu abamiswe emthethwandaba besethezwa amacala ukuqhuba izibhizimusi lokuthenga amalayithi eHarare ngendlela ezingaqondanga. Ababili laba kuthiwa babambisana lezisebenzi zekhansili baphanyeka khona incwadi zamabhanga lokunye okwakugcwele amanga ukwenzela ukuthola umsebenzi wokuthenga amalayithi abiza phose izigidi ezilitshumi zamadola emelika $9.2 million. Okwamanje bavalelwe entolongweni bemelele ukuthoniswa amacala okutshontsha imali kahulumende edlula kancane izigidi eziyisikhombisa zamadola emelika $7.3 million okwakumele bethenge ngayo imbuzi zikaZulu phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pass On Scheme. Isigodlo someli wemelika eZimbabwe namhla sikufakazile ukuthi ngempela kulesiphatha amandla saso esagxoba untombazana oleminyaka elithumi lanye uRubarashe Takamanya ngemoto wabhubha ekuqaleni kwalenyanga. Okhulume leStudio 7 emele isigodlo lesi ongathandanga ukubedwa ngegama uveze ukuthi baphakathi kokukhulumisana lohulumende wakuleli kanye lamapholisa ngalolu daba. Uthi njalo sebeke bakhulumisana lomdeni kamoyi. Amazwi la aza ngemva kokuba isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, uveze ukuthukuthela kumaphephandaba kahulumende esithi eleZimbabwe lizasebenzisa zonke indlela ukufinyelela isiphathamandla seMelika. Umnumzana Eric Kimpton yena athi wahle wabalekela icala wabuyela kibo eMelika ngemva kwalingozi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika aqaphele amazwe entshonalanga
afuna ukuphambula izifiso zikaZulu kuze kazileli. Umlanga wethu le amaZulu evula ukusemthethweni umbuthano weSadic Industrial Week eHarare namhla uphinde wathi kasela ndaba lezijeziso zenoto ezafakelwa inkokeli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga athi wenza ubukhohlakalo njalo wephula ilungelo loluntu. Ukuhlaziya okwethulwe ngumnangagwa namhla sixoxe lomnumzana Ebidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ye, ukuze kusebenze khona lokho kuzadinga ukuthi bakhe ezomnotho eziqinileyo. Ngokuba kwenza bakhangele kwamanye amazwe kuwukuthi kugcwele ubuyanga, akulamsebenzi izinto bazisebenze elizweni. Akwenelanga ukukhuluma ngokuthi asiwafuni labanye amazwe lalawana, asiwafuni amazwe entshonalanga. Ngokuba kokusa abantu entshonalanga yikhona lokhu ukuthi kulosizi kule ndlala phakathi emazweni e-Afrika. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi bakulungise khona lokho, bangakhulumi nje ngokuthi labanye amazwe asiwafuni, kodwa kumele lungisa ilizwe ukuze likwazi ukuzimela, akwazi ukuzimela amazwe e-Afrika ngendlela efaneleyo.
Bangakwenza njani khona?
Kumele bayathuthukisa amazwe. Okwamanje amazwe e-Afrika amaningi agcwele ubuyanga, ubuyanga obukhulu, indlala enkulu ise-Afrika. Khona lokho kumele kuguquke. Kumele siqalise ukuba lathi le industry esebenzayo, sibe lezimoto esizakhela zona, sibe lama aeroplane esizakhela wona, amakhompyutha esizakhela wona, amafoni esizakhela wona. Kumele sibe le industry ecacileyo, hayi ukuthi sibe ngabantu kuphela abeyeme kulezi ezembiwayo lokulima kukodwa. Kodwa kumele sikhule kulalokho ukuze kufike khona lapho kumele kuqedwe i-corruption. Ngoba into ebulala ilizwe i-corruption. Into ebulala i-corruption yikubusa kahle. Okungekhoyo emazweni anjengawethu yikubuswa kahle kwelizwe. Yikho i-corruption isidla konke okufanele kuye ebantwini, isidla konke okufanele kuye enothweni yabantu kuthuthukisa ilizwe. Kuyaphela du. Ngakho-ke khona lokho engabe ngakukhangela e-Africa, i-Africa yonke amazwe ayilwisi i-corruption, abuse kahle kuhlonitshwa umthetho, kuhlonitshwa amalungelo abantu, i-Afrika izoba le nguquko, ithuthuke ingeyami noma kusentshonalanga noma kusempumalanga noma kuseningizimu kumbe enyakatho.
Lo ngumnumzana Ebidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, obeqoqa le Studio 7 ekoBulawayo. Umhlangano omkhulu weMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Summit oqale ngomvulo eWashington DC ugqitshwe namhla eWashington DC. Utaboka Ncube weStudio 7 usethulela lolo daba.
Umhlangano lo ubuthanise abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abaphatheke kuhlelo lolu okwamaviki ayisithupha emakolishini emfundo yaphezulu akwele Melika. Lo nyanga uhlelo lolu olwasungulwa ngoye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama lwenelise iminyaka elitshumi lwasungulwa. Abatsha abakwele Zimbabwe abangamatshumi amane lambili 42 bakhangelele ukubuyela eZimbabwe besiyathuthukisa imisebenzi yabo kulandela ukulolongwa kwabo emakolitshini akwele Melika abebafundisa okutshiyeneyo okugoqela ulwazi lwezamabhizimusi, ubukhokheli, ukulisana lokuguquka komumo womkhathi lokunye. Omunye wabatsha laba ngusomabhizimusi unkosazana Victoria Mpokuhlegazi ongumqondisi wenkampani ayisungulayo eVicky Dokam Investments.
Ngakutshela abantu abangafuna ukubuya labo be-participate kuprogram leyo ukuthi bengesabeli khatshana, beqale bezame, kungangcono beyehluleke bezamile. Akumelanga ukuthi behle bezidlela ukuthi bona abakhwalifayi, kumele bezame. As long as iminyaka iphakathi kwe-25 le-35 kumele eqale ezame, because isikhathi lesi opportunity le esibelayo, it was very empowering. And even lami nje mbuyela khona ngale ngizafika ngibatshela, ngiba encourage ngo-September ama-applications mayevula ukuthi be-apply.
Umnumzana Nkosikhona Blessmore Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso we-Institute for Research, Advocacy and Development obeqhuba izifundo zakhe ekolitshini le-University of Georgia uthi ulwazi alutholileyo luzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakhe njengoba ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso ngenxa yokuguquka komkhathi.
Mhlane labo science bakhona beMelika sesakhe ubudlelwane obunzulu obujulileyo obuzenele sokuthi ngikwanise ukusebenza ukusebenzisana labo ngisebenzise njalo futhi amathuba etechnology abalawo la ukuze sizame ukulwa lesimo se climate change kwele Zimbabwe la kwele Africa yonke nje jikelele.
Omunye oqhube izifundo lezi umnomzana Njabulo Sandawana ongusomabhizimusi owasungula inkampani yeLink Wire Media Tech News uthi uzakwabela abanye abacha lolu lwazi.
For the past 6 weeks ngokuninga kulo and mina bengise University of Texas at Austin lo Professor John Doggett ubesifundisa okunengi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship olwasungula ngomnyaka ka-2014 luvulela amathuba okuthuthukisa abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 minyaka yonke eyokuqhuba izifundo emakolishini atshiyeneyo eMelika, njalo luxhumanisa abatsha base-Afrika abalobuciko abavela kungatsha ezitshiyeneyo ezigoqela kwezombusazwe, amabhizimusi, amalungelo kazulu lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingutabo kaNcube.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. U-Ismail Haniye, umkhokheli weHamas, ubulewe kwele Iran izolo ekusihlwa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iHamas ithi ubulalelwe endlini kulelo lizwe lobemlindile. Ele Israel eselibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 39,400 eGaza kalingatsho lutho ngodaba lolu. Umkhokheli wakwele Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan uphose wabulawa ngesikhathi edakazelela ababhuje izifundo kwesinye isikolo elizweni leli. Ilizwe lakhe lilwisana le-Rapid Support Forces ezama ukuhluthuna intambo zombuso. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kweziphathelene lezeMelika, yaqhubeka imikhankaso yokudinga umongameli weMelika ngenyanga kaLwezi, njalo unkosikazi Kamala Harris webandla lamademocrats ubedinga usekelo izolo edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Umsekeli kamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans, umnumzana James David Vance, yena ukhankase eNevada izolo. Ukuhlaziya okwenzakala kumkhankaso le lokuthi amanzi agelezela ngaphi, usithandekile Mdlanga weStudio 7 uqoqele lo mnumzana Zenzo Nkomo incwadi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
Uma sibuka umnumzana uVance lona abavoti baseMelika basamfunda ukuthi ungabe hloboluni lomuntu. Uma ngabe kuwukuthi bezambona njengomuntu ongakwazi ukuthi anqande uTrump, njengobani simazi naye uTrump ukuthi ukabe ngumlilo nje wamaphepha, angaletha ke okuthile okungenza amathuba kaTrump athukuthuthuka. Kodwa nxa ngabe umnumzana uVance engahluleka ukukwenza lokho, abantu ngokuhamba kwesikhathi ama-Republicans esewenzile umsebenzi, asimboni uDonald Trump ethethuka kakhulu amathuba akhe. Sizakhumbula futhi sise ukuthi ama-Republican amasu okulwa lolukhetho kade bewakhe bewabhekise kuBiden, ukusho ukuthi bebengadlali ibhola kakhulukazi kodwa bebedlala umuntu. Manje uBiden engasekho sekusho ukuthi sekufanele ukuthi amasu abo atshintshe wonke. Kodwa ke sizakhumbula futhi ukuthi ama-Republican agcwele kakhulu ngalabo abantu esengathi ngama-right winger ontamo lukhulu wase-America. Uma uDonald Trump ezabuyela kulokhuyana akade saziwa eyikho khona ukuthi i-America kuqala, engafuni ukuthi abe nobudlelwane obuqanda ikhanda namazwe omhlaba, asimboni uVansilona esiza nokunye okungenza ukuthi abantu bamthandisise uDonald Trump. Ikakhulukazi uma sibuka umdlandla lona uHarris akhanya eza nawo nokuthi nje ama Democrats asozoya enqonqotheleni ayo kuyacaca vele ukuthi uKamala nguyena ozo hamba phambili kuma Democrats.
Singabonani ngemva komhlangano omkhulu wama Democrats owe convention?
Uzoba ukuphakama kwamathuba awo ama Democrats uma besakha ke amacebo abo, bazobe sebewakha sebebuka ke amandla alama ama candidate amabili ama Republican uDonald Trump noVance. Bengaphuma laphana mhlawumbe futhi ngamanye amagama esemo United, ngoba sibonile ukuthi uma uBiden ehoxa ethi yena uncoma ukuthi uKamala angene endaweni yakhe, kube khona abanye abangazange bazwakalisa ukuthi bona bathi. Yilapho ke futhi okusazosicacela khona kakhulu ukuthi sisiya phambili yilipi iqembu ngumuphi ongadla umhlanganiso phakathi kuka Donald Trump no Kamala Harris.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ezimele ubexoxa econgweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sekulokuthandabuza phezu kohlelo lokusebenzisa izithupha phakathi kwesizalwane zeZimbabwe lezakwaleBotswana uma zingena emazweni womabili. Sekuthule kunxazombili ngemva kokuba omongameli bamazwe womabili bebeke ngohlalanja ukuthi sebevumelana ukuthi kusetshenziswe izithupha endaweni yamapasipoti. Intatheli yeStudio 7 umqondisi Dube usibhala ludaba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Awulalutho osolokelwa khulunywa phezu kwalolu daba lokho umongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli Mkhwetsi Masisi babika ngunhlolanja ukuthi sokulolongwa isivumelwano sokuthi kungenwe ngesithupha eZimbabwe la kweleBotswana. Umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe umnumzana Lemogang kwabekaza ngafuna ukukhuluma phezu kwembiko ethi udaba lwesithupha selufike emaphethelweni lungazange lusungulwe. Kodwa esinye isiphathamandla uhulumende weZimbabwe sitshele iStudio 7 ukuthi akuzange kube lo mhlangano ngitsho lowodwa phezu kwalolu daba. Inhlanganiso ezitsheneyo zibekwa zidinga ingcazelo kubohulumende bamazwe omabili phezu kwalolu daba. Umgcini sihlalo weZimbabwe community kweleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi bacabangela ukuthi ukhetho oluzayo kweleBotswana yilo seludale ukuthi lolu daba lufakwe eceleni.
All is not lost. Mhlawumbe ngemva kwama elections yinto eza engavuselelwa ngoba ama emotions abantu kathesi angathi aphezulu. Kodwa ngemva kwalokho maybe into engakhangelelwa engabuyelelwa kulungiswe.
Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHaboroni layo cabangela ukuthi ukhethwelo olumise konke ngoba inkokheli kaMasisi sesaba ukuthi ingalahlekelwa ngamavoti uma ingaqhubeka ngohlelo olungafunwa nguZulu.
Nginanzela ukuthi njengobana leli lalo leBotswana li siya kuma elections lapha ngabo zithi ngo-October lapha yakusekhashana. Kanti njalo sinanzela ukuthi bona vele ama-citizens alikuleli lizwe leBotswana hayi indaba leyo abayithakazeleli. Kukhuluma iqiniso sibili siyakwazi sihlala labo lapha abakujabuleli. So kungaba yi-challenge kulabo ababusayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Ntokozo Thebe uthi kuyadanisa ukuthi sekuthule ngodaba lokusetshenziswa kwezithupha. Abanye kweleBotswana bathi ukuvumela abeZimbabwe ukungena ngezithupha kungadala ukuthi bagcwale kuleli. Kodwa uMasisi ezama ukuthengisa umbono wokuthi kusetshenziswe izithupha wathi lokhu kuzayehlisa inani labantu abangena bevela eZimbabwe okungekho emthethweni.
We are trying to eliminate the urge for illegal migration. We want to make sure there's legitimate entry.
Sizama ukuthi sikwazi ukuthi ngubani ongenileyo elizweni sibe lolwazi olugcweleyo ngabo. Okwakathesi abangena okungekho emthethweni yasazi lutho ngabo. Lokhu esizama ukwenza kuqondile njalo kuthuthukisa ubudlelwano bethu njengabomakhelwane.
noma nje ngakucele leZimbabwe kwamukelwa ngentokozo ukuthi kuzasetshenziswa isithupha abeBotswana bachila amakhala. Odabuka kwele Botswana umnumzana James Mpho lawe uyawuphikisa umbono ukuthi abeZimbabwe bangene besebenzisa isithupha.
No, we are opposed to this thing yaboman instead of...
Asivumelani lo mbono lo ngoba kungaba nzima ukuthi siyenelise inani labeZimbabwe elingenayo kwele Botswana.
Lolu daba lwaze lwafika edalela ePhalamende eBotswana lapho ngitsho lamalunga ebandla elibusayo eleBotswana Democratic Party afunga ugomela isitha kumelanga uvunyelwe abeZimbabwe ukuthi bangene besebenzisa isithupha. Kukanti akuzange kube lokuxokozela ngesikhathi leBotswana livumelane leNamibia phezu kohlelo olufanayo lokusebenzisa isithupha ngoNhlolanja nyakenye. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Songi singathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngithona njani umpofu nanxa engasozidlale nje eyami audio. Kodwa ke ngizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela laba bantu bezana asebesenza ngakhona. Sebesizwisa ubuhlungu obudlulele siphakathi kobuhlungu bokubotshwa ekuseni emini ntambama ekuseni emini ntambama. Sidiziswa izimali ezitshisiweyo. Labo babuya bazosidizisa ukusibhadalisa ipassport besi-overcharge besitshaje imali ezisabekayo. Kanti vele kufanele ukuthi size senze njani. Ma uthi uye ekhaya uzothola amagumaguma abo angamaphoyisa ahlezi imigwaqo yonke le. Bahamba bethatha imali, bethathela abantu izimali, thathela umalayitha bona la. Abasela lutho abalwenza abavala ama-factory, bavala zonke izinto. Sebebheka ukuthi ngapha e-South Africa kufanele ukuthi thina sibasebenzile. Lanxa bangazibabe abakusho kodwa yindlela abavele besebenza ngayo. I-South Africa bayithagethe kakhulu umuntu wonke oze lapha e-South Africa. Bamenza inkomo yokusengwa, isengelwe izana. Sihluphekelani kanti. Ikakhulu thina abantu bakamthwakazi ngapha thina ngapha eMandebele sakubona okukhulu. Angazi ukuthi loza zasikhulula uzovela kuphi. Angazi ngempela ngoba kukhona okufanele kwenzeke. Kanti sihluphekelani emhlabeni sophila kuphi. Emakhaya ngale bathuma abantu babo ukuthi bazofaka amalembu abo bagcwala indawo yonke. Awusuzwazi ukuthi kwenzakalani. Pho kanti siphephele phi lina? Lisiphile njani?
Studio 7. Eqinisweni isadeki isigijima isisiya khona ngale harale sokusiyadliwa amakhekhe sokusiyaphuzwa amatiye ngamanye amagama isadeki ilanda ukuyazichaza ukuthi lokho eyayikutshele abantu ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga kube kungalona iqinisa ngoba nampo phela sebevuma phela sebesiyamgcoba khona ngale ukuthi ebe nguchewe esadeki njalo okumangazayo ukuthi kanti isipunepune esingaka ngesi sani okuzwakala impela abantu bezano into le impela bayiboni ngathi sebesezulwini kuyaqala yini ukuthi khona owazifakayo elizweni ukuthi ukhokhela ilizwe ezofakwa yini ukuthi khona sengutshewe esadeki akuyona into entsha siyakwazi ukuthi vele kithi nje izano nje ihlala izihlalela embusweni ende iyakwazi ukuthi akulanto abantu abazayenza ngoba lati sesavuma ukuthi izele umathanda ngoba iZimbabwe ngeyabantu bezano kodwa kuyadanisa ukubonisa degigijimi siyakhona ngale kusuka iziphithiphithi kuthiwa khona kulomhlangano omkhulu umhlangano lwana lobo ungaba khona empilweni zabantu abangaso bezano awukho umehluko ozaba khona kuyazi kuyevalwa nje abantu bezihluphekela kuphela.
Studio 7 njani Studio 7? Hawu, la ma-passport adura angakuthini. Kumanje ngilabantwana abawu-4 abafuna ama-passport. Sekufanele ngikhiphe 25,000 ngiyayithathaphi. Angisebenzi. Ayasibopha lapha eSouth Africa.
Laba ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Kupa ngentengu ya ma-passport abazanikwa abahlala kwe-South Africa. Singakuhluka nesihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umnumzana Simele Sizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ebobi ofundisa abantwana okwakuthiwa kazi lutho ngolimi lwesiNdebele. Usebiselwe esikhundleni sakhe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu kade besiya eVictoria Falls. siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalulisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, kunjalo zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.